kuizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngumvulo mhlaka 16 September 2023. Endaweni zethu lamhlanje
sithi tiyeza ilanga elizithutha iZimbabwe izaba free, wonke umuntu uzaba free, kodwa ke laba abaphula imithetho izenzo zabo zizabalandela ngisho sebefile.
Abebandla le-Citizens Coalition for Change ababotshiweyo ngomgqibelo abangamashumi amabili lanhlanu 25 bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi eHarare namhlanje.
UMartin Luther King was very instrumental in making white civil rights leaders ukuthi labo beme for the cause and labo udaba kwalumela kwangabi into yabantu abamnyama kuphela.
Ngomvulo weviki esithathu ekazibandlela minyaka yonke eMelika kunanzwa ikhefu losuku lokuzalwa kowayedume ngokulwela amalungelo abensundu umnumzana Martin Luther King Jr. Kukhanyelwa imisebenzi emihle ayenzayo esaphila. Owake wasebenza uhlangothi lwamapholisa asebenza nsitha olwe-CID uJason Muvezi owethe sayiqala lokubulala abantu abathathu abagoqela isiphathamandla samapholisa eWeta esigabeni seMashonaland East ubiwa esebotshiwe ngamapholisa aweMosambique. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abebandla le-Citizens Coalition for Change ababotshiwe ngomgqibelo abangamashumi amabili lanhlanu 25 bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi eHarare namhlanje besethe sayicala lokuqhuba umhlangano ongekho emthethweni emzini womeli weBudiriro edalele ephalamende umnumzana Khosta Matshingauta. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Phakathi kwababotshiweyo laba kubikwa kulontombazana oleminyaka elitshumi lasikhombisa kanye lamaxhwegu lezalukazi ezimbalwa abaveza ukuba bebehlukunyezwa ngesikhathi bevalelwe eHarare Central Police. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimela ababotshiweyo laba umnumzana Chris Mike othe bebekhala ngokuncitshwa okudla kanye lokuthi kubotshwe lokutshaywa kakubi kwegqwetha ebelisiyabasiza umnumzana Kutsai Kadzere ocine esephulwa isandla ngamapholisa. Unkosazana yeUkai Dzuda nguye umantshi kulolu daba, abatshutshisi kungumnumzana Dziva lomnumzana Bofu. Umike uthi ababotshiweyo laba bebesalelwa ukubonana namagqwetha abo. Luphinde lwabuyela njalo emini kudaba lolu lapho igqwetha umnumzana Wilbert Mandinde achasisa ngokubotshwa kwabo.
So the state is opposing bail, the IO is still on the witness stand, the court has adjourned.
Uhulumende uphikisa ukuthi batholise ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibheyili umpholisa usungula lolu daba. Lokhu esaphawula ubufakazi umthethwandaba oludlulisele phambili lolu daba luzaqhubeka kusasa ngo-quarter past 11.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Mafa uthi ukubotshwa kwabasekeli be-CCC kuphazamisa umsebenzi webandla leli.
Sithi liyeza ilanga elizithutha iZimbabwe izaba free, wonke umuntu uzaba free, kodwa ke laba abaphula imithetho izenzo zabo zizabalandela ngisho sebefile. ngoba leBhayibheli lithi lokho kuhlanyelayo ikuza kuvuna.
Amagqwetha athi ayaphikisa ukubotshwa komntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa befuna akhululwe hatshi ukuvalelwa. Abalandeli beTriple C baswele kakhulu ukwalelwa kwabo ukungena emthethwandaba kamantshi lapho lelo cala belithoniswa khona. Intatheli zindaba ezisebenza zizimele lazo ziyalelwe ukungena emthethwandaba ekuseni ngesikhathi beqala ukumiswa phambi kwawo, okuyinto esolwe ngamagqwetha wona acine eliphakamisa lolu daba phambi kwamantshi. Bavunyelwa ukungena kuhlandla lemini ngemva kokukhonona kwamagqwetha. Ingane leminyaka elithumi lasikhombisa icine ikhululwa lidale yanikezwa kwabomncane wakhe ekuphindeleni kwalolu daba emthethwandaba emini. Udaba lokucela ukutholiswa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibheli luzaqhubeka kusasa ekuseni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gambale.
Wakhe wasebenza kuhlangothi lwamapholisa asebenza nsitha olwe-CID uJason Muvevi owethe sayicala lokubulala abantu abathathu abagoqela isiphathamandla samapholisa eWetsa esigabeni seMashonaland East ubikwa esebotshiwe ngamapholisa aweMosambique namhlanje ekuseni esengenile kulelo lizwe ebalekela amacala akhe. Umbiko owethelwe ngama polisa uthi uMuvevi ubotshwe esengena kwele Mozambique emngceleni walelo lizwe leZimbabwe. Imifanekiso yamavidiyo aphuma ezinkundleni zokuxhumana abiwa iveza uMuvevi ebotshwa ngentambo ngabe Mozambique. Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli samapholisa aweZimbabwe Republic Police ZRP Assistant Commissioner Paul Nyati ngalolu daba yehlule njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Embikweni munye amapholisa aveze njalo amagama abantu abadutshulwe babulawa nguMuvevi ngeviki edluleyo ngolwesihlanu. Laba bantu ngabathi uMnumzana Crispin Mubhana Kaneru Sine obeleminyaka engamashumi ayisithupha lambili okuzalwa 62, obedabuka emangweni kasobhuku Zinzombe eWetsa. Kubezo sibalo Inspector Maxwell Hobe oyenkambeni yamapholisa eWetsa kanye lomnumzana Monashe Mujani obeleminyaka engamashumi amabili wasemangweni weMjani khona le eWetsa. Kulo umpholisa njalo oyedwa owadutshulwa walimala kakubi uDetective Constable Tendai Mukova. Uhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 wenelise ukuxoxa lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Hayi ndoda lokuthiwa wayelipholisa usedingakala lo wabulala abantu umbobulele abantu yokuyenza nje umthetho isigilamkhuba nje kuphela. Acinke ngumthetho osukhona elizweni kathesi laba bantu laba abasuka embuthweni PAOV3 kumbe okade seva nje eku-army without those credentials ezo-OV3 kumbe seva lipholisa ngumkathiyeli abantu laba dalise isikhathi eside bephetha izikhali. So ukubulala nje umuntu kakumsiyonto enzima kuye, ubona nje kuyinto nje elula isigilamkhubo nje kuphela without any influence yokuthi ebesebenza ngaphi kumbe bengaphi bebetshelwani ngubani. Ubona isigangi nje kuphela lesi sizabanjwa ngumthetho welizwe ngesikhathi esincinyane nje
ngendlela amapholisa eZimbabwe asebenza ngawo. Ubona ngani uzabanjwa yini yena lo umuntu okuthiwa uyadingakala?
Hayi, lo ukubanjwa kwakhe kuseduzane ngendlela amapholisa elizwe leli leZimbabwe ababamba ngawo amasele izigebenga izigilamkhuba akula lutshintsho oluza kwenzakala. Uzabanjwa lo muntu lo lanxa engaphumela ngaphandle kwelizwe ecatsha engaphandle kwelizwe, kodwa okuqakathekileyo ukuthi nge-crime rate ukuthi ekhona elizweni la ngokugijima masinyane kwamapolisa aleli lizwe nge-training yabo nobuqotho babo. On such cases ngibona zani uzabanjwa njalo kakukho khatshana ukuthi ebanjwe. Uzabanjwa nje njengamakriminali wonke nje abanjwayo bangabe begqikeze ezindlini kumbe behambe iganyavu kumbe benza ama-robberies ngemibhobho kumbe ngama-car hijackers. Uzabanjwa njengabantu bonke abangamasela kumbe abayizigilamkhuba elizweni leZimbabwe. Akula lapha yacatsha khona, kuseduze nje ukuthi ebanjwe khatheso.
Lo ke umnumzana Maxim Kandla owala impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni lapho lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo ngaphambilini kokubotshwa kukaJason Muvevi. Lolu daba luphume endabeni zethu zekuseni ngo-6. Ngomvulo weviki yesithathu ekazibandlela minyaka yonke eMelika kunanzwa ikhefu losuku lokuzalwa kwayedume ngokulwela amalungelo abensundu umnumzana Martin Luther King Jr. Kukhangelwa ikakhulu imisebenzi emihle ayenzayo esaphila, ikakhulu leyo yokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabamhlophe labensundu okulokhu kungakafezeki kuze kube manje. Kungalolu suku abemelika abazinoka amakhwapha bezama ukulungisisa amaphutha angabe senzakala elizweni ekulondolozweni kwamalungelo oluntu emizameni yokulungisisa lawo maphutha, hathi elizweni kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele. Ukuze lolu suku luqale ukunanzwa emelika, kwaba ngumcabango olethwa edalela ephalamende ele House of Representatives ngomunye owayelilunga ngemva kokubulawa kuka-Martin Luther King Jr. ngemva kwenkuthazo eyayivela enhlanganisweni zabamela izisebenzi. U-Representative John Converse lo-Senator Edward Crook yibo abasungula inkulumo yokuthi kubunjwe umthetho wokubeka usuku lokuzalwa elazalwa ngalo u-King ukuthi linanzwe njengekhefu minyaka yonke eMelika. Ukayena kumete saidi ukhulume lomgi endabambi isizalane seZimbabwe esesihlala khonapha eMelika ngokunanzwa kwaleli langa.
Ikho namhla we enjoy our affirmative action kulama government set aside abantu abamnyama akulalutho olwenziwayo kungela consideration ukuthi kumele le visibility ngikhophilisini abantu abamnyama.
So ukuqakatheka kwake kuka-Martin Luther King singathi kugoqela abensundu labesilungu yini kumbe lilanga likuphele liqakatheke ebantwini abansundu?
U-Martin Luther King was very instrumental in making white civil rights leaders ukuthi labo beme for the cause and labo udaba kwalumela kwangabi into yabantu abamnyama kuphela.
Laqalisa nini ilanga lona elukunanzwa lapha kwele Melika ukuthi aphiwe ilanga ikhefu elibizwa ngebizo lika-Martin Luther King?
Ukuthi kusi u-Martin Luther King kwenziwa uthabe iholiday nini angisakhumbuli, nokuthi ukufika kwami lapha e-America ngifike ngathola ilanga lakhona kulilanga eliqakathekileyo. Ngiyabona kube upresidenti owayelifakayo ngiyabona ngureikini ngama-80s angisakhumbuli ukuba ukalungu wabaningi khonapho, kodwa nalami ngifika lapho ngathola kulilanga elikhulu kuzinawela namla.
So kulesi khathi linanzwa leli langa, singafundani thina njengabantu bokuza lapha, abantu abansundu abokuza lapha kwele Melika ku-Martin Luther King umuyi?
Uyazi kuningi sisi uma ukubuza kanjalo, ngoba lapha thina esivela khona silokhu sikhala ngakhona ukuthi sinanzwe. I-Civil Rights Act le yaqinisa i-American precept lena ukuthi even the most minor among us counts. Ukuthi ilizwe alingeke lathi lilizwe eliphumelelayo if it doesn't respect or take care of its minorities. Ene thina ekhaya kunje singabantu esilokhe saba legugrawundi kuze kube lanamuhla kulokho kule izilonda zakhona. Abantu abakwenzayo khonokho, abantu abalokhe bekhuluma izinto zolida, angazi ukuthi bekubona bekhuluma kuthiwa i-justice, bebona amazwe evuma, bebona inkokheli zisiza phambili zipolisi abakithi labo kumbe bekhona isifundiso khonokho.
Ebantwini abansundu balapha ubona vele nhlonipho na bayazwisisa na ukubana kutshoni khonokho okwenziwa nguMartin Luther King?
Kakhulu, kakhulu. Abantu laba ngabantu who went through a lot and who still continue to go through a lot. And thina kuningi esingakufunda sikubone esingakufunda kubo laba abantu. Akubona ungaze uye nje emachurch la kuma-organization lezikolo uzabona ukuba into enganani. Even le makhiweni ikakhulu kuma-Christian izikolo nje lema-university. UMartin Luther King umuntu omkhulu kakhulu. Abantu abamnyama yena vele uma kuthiwa kulezinkosi zalapha ibo labo oMartin Luther King.
Lo-ke bekungumnumzana Mukhulule Ndabambi oyisizalwane eseZimbabwe esesihlala khonapha eMelika. Limuzweke ikhuluma ngokunanzwa kwekhefu ele Martin Luther King Jr. Day lokuqakatheka kwalo. Ungxoxo ayenze logayina kumete Saidi owe Studio 7. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana babika sebezithola bebhekane lohlupho olukhulu lokungatholi imithi ezibhedlela zikahulumende. Uhulumende nauthi ukusilela lokhu kudalwa yikuphazamiseka ekuthengisweni lokuthengwa kwemithi umhlaba wonke ijikelele. Iyintathela izindaba eyeStudio 7 umqondisi Dube usilipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Umphathintambo obona ngezempilakahle kwele Botswana uDokotela Edin Dikoloti uthi uhulumende wakhe uyazama ukuthi aqondise lomsebenzi ukuze ubuyele kusimo esasikhona ongaphanjaniswa ukuqhamuka kobhubhani kulo COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi nengogocela abeZimbabwe lithwele nzima ukuthola imithi ezibhedlela zikahulumende kwele Botswana. UDikoloti uthi le Botswana selithenge imithi esendleleni isuka emazweni atshiyeneyo aphetsheya.
Of availability of medicines in the country and the challenges with sorting, my ministry made an appeal.
Ngokunanzelela uhlupho esilalo ukuthi asilamithi, sesithintane lamahhofisi ethu akwamanye amazwe ukuthi asiphathise ukuthi singathola ngaphi imithi.
IBotswana ikhala ngokuthi ukusilela kwemithi kudalwa izindlela zokuthenga zaphazanyiswa kakhulu yikuqhamuka kwe-COVID-19. Ukuswelakala kwemithi sekulimaze kakhulu inhlangothi zamaqula abafana labokuza kanye labalemkhuhlane engelaphekiyo. Umnumzana Sifa Sithuma wenhlanganiso ye-Diaspora Community eHaberon uthi uma kusiba lokusilela kwemithi abokuze babhekana lobunzima obudlula abanikazi belizwe.
Nga umumo usiya usoma abantu bokuza yibo kaningi neng ababa sebunzimene ngoba ama options abo malutshwane. Kathesi nje njoba ukhuluma ngezinto zokusweleka kwemithi sokukubi ngoba abantu abaningi abakithi imisebenzi esetshenzwayo lapha somsebenzi liyana ukuthi umuntu engenelise ukuba le medical aid. So kuyabe sokusitsha ukuthi imithi eminingi isitholakala kuma pharmacies, but nxa usiya ngale so kumele uhambe uphethe cash or ule medical aid ezabhadala.
Uthuma uthi iningi labezimabhalisebenzi imisebenzi ebhadala imali eningi yokuthi bangelelisa ukudinga usizo kundawo zempila kahle ezizimele zodwa.
Kulobunzima obukhulu kakhulu and izinto zona lezi oyakhangela uzibuza ukuthi abantu bakithi bazaphephelaphi nxa umumo osusibanje. Ngoba isintu sithi ma kubhebha ezimanzi kukangakana nezomleyo. So kunzima kubanikazi bendawo pho abokuza ke.
Okunzima kuningi labezimbabwe abangenelisi ukufinyelela usizo kwezempila kahle ezizimele zodwa yikuthi lekhaya isimo siyafana. Umnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHabron uke wehlelwa yingozi ngenyanga edluleyo uthi uphume esibhedlela engatholanga usizo oluya ngaphi ngenxa yokusilela kwemithi.
Ngikhuluma nje lami into engakahle sengiyahlangana la nje kade singemalangeni ngo-December nje kade ngike ngaba le problem ngangena khona ezibhedlela zikahulumende hayi no. Usizo angutholanga. Ya, awusela sizo esilutholanga ngoba akulamithi eqinisweni ukuthi akulamithi. Njalo lokho sokusuke senza ukuthi thina ikakhulu abantu bokuza njalo sikhangela ukuthi asilazi imali ikakhulu iningi lethu siphephela emazweni angumakhelwane ezibhedlela lapha.
Uthi ezibhedlela bayenelisa ukulobela incwadi yokuthi udinge imithi kwezinye indawo zikahulumende kodwa imithi kayitholakali ukudala ukuthi umuntu agcine esiya ezibhedlela ezizimele zodwa.
Uzazibhoda nje zonke izibhedlela sozithole lupho ekugcineni vele uzafosela ukuthi uprivate and uprivate yangkhona leyo uyabungelayo imali yakuthutheni imithi engelayo. So isimo esibi kakhulu, isimo esingekho sihle. Ikakhulu kwizizalwane zeZimbabwe esazi ukuthi ngapha siphila ngokuncengisa.
Umnumzana Ntokozo Thebe osebenza eHabron layo khala isililo esifanayo ngokuswelakala kwemithi.
Ukuswelakala kwemithi kuza sinyathezela kakhulu thina especially eselizweni laseHabron ngobana imizimba leyo isingehlezi egulayo ngezizathu zokusebenza nzima. So bekulula nxa usiya kuhulumende than ukuya kuprivate. Iprivate indleko zayo zingaphezulu.
Kulokukhathazeka ukuthi abaphila le mikhuhlane engelaphekiyo efana lethukela kanye legciwane lengculaza bangazithola sebekusimo esingasihle ngoba kumele bethole imithi ngesikhathi. Kodwa umphathi Ntambo Dikoloti uthi awungabi le mbiko yabantu ababhubha ngenxa yokuswelakala kwemithi. Uthi angeke bacabangele ukuthi umuntu ubulwe yikuswelakala kwemithi kodwa kumele kube lobufakazi obuvela kudokotela buqinisa isizathu semfa. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ingcwethi zezempilakahle ezeZimbabwe zikhuthaza uzulu ukubana aqhubeke elondoloza ukuhlanzeka zikhathi zonke ukuze azivikele ekubambeni imikhuhlane yesihudo enjengecholera evame ukuhlasela iningi ngesikhathi sezulu. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ekhuluma lomsakazo weStudio 7 namhlanje uSikhitha Mfundo Solwayo Ngwenya ukhuthaze uZulu ukuba ananzelele ukuhlanzeka ngesikhathi sezulu ngoba kuvame ukuba lomkhuhlane wesihudo owecholera ovame ukuba khona ngesikhathi sezulu abantu bengadla kumbe ukunatha amanzi angahlanzekanga.
Umkhuhlane wecholera ngumkhuhlane wesihudo esibi
umuntu asithola nxa edle ukudla kumbe ukunatha amanzi angahlanzekanga. Umkhuhlane lo mubi kakhulu, uyaye ubuye okunzima nxa abantu ngesikhathi sezulu kunje.
Isikhathamfundo Ngwenya uqhubekele phambili ethi abantu bayaxwayiswa ukugeza izandla lokunatha amanzi ahlanzekileyo zikhathi zonke.
Abantu bayaxwayiswa ukuthi bageze izandla kumbe banathe amanzi asebhoyeliwe ukuze bavikele umkhuhlane wesihudo lesi esibi kangaka.
Ikholera yisihudo esibi njalo silakho ukuthatha umphefumulo womuntu, kutsho uSikhwicamfundo Ngwenya.
Isihudo lesi sibi kakhulu, umuntu uyabe huda amanzi. Kumele agijime kakhulu esibhedlela. Esibhedlela lapha bafika bembone khona bamfake idrip, bamuphe lama antibiotics. Nxa engalatshwanga umuntu egula isihudo lesi esibi, impilo yakhe ingashabalala.
Inengi elihlaselwa yisihudo sekholera bagijinyiswa yisisu bekhupha ingcekeza engamanzi lamehlo ayawela. Inengi edolobheni lakoBulawayo lihlalele evalweni kulandela ukuhamba kwamanzi lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi engcekeza aphuma ezambuzini. Unkosazana Nokuthaba Nyathi uthi ngabe ikhansili iyehlisa amalanga okubavalela amanzi lokulungisa masinya impompi zengcekeza ezidubukayo.
Izulu liyana kulezi nsuku njengoba la manzi la ehamba isikhathi eside, sosesabele ukuthi sabamba ikhorela lamasuweji ngapha yabeduka kangaka koBulawayo. Hayi kunzi, ikhansili kumele ilungisise amaphayiphi. Sisi besithi amapipe akhona semadala lawa amasuku, njalo bereduce lamadate okuhamba kwamanzi. At least ingahamba iday kungcono.
Umqondisi wezempilakahle koBulawayo uDokotela Mafios Siyamuthembu uthi benza konke okusemandleni abo ukuba kungaqhamuki isihudo loba nje sihlasela kwamanye amazwe angomakhelwane.
Ikholera ngumkhuhlane wesihudo obangelwa ligciwane lomhlobo wevirus okuthiwa yi-vibrio cholerae. Isihudo lesi ingcekeza yakhona iyabe ingamanzi anjengamanzi asetshenziswe ukupheka irayisi, so ngesikhiwa kuthiwa irayisi water stew. Ikholera ngumkhuhlane ogulalayo masinya.
UDokotela Siyamuthembu uqhubekele phambili ekhuthaza abantu ukuba bengazibona belezibonelo zesihudo bagijimele emakilinika bayethola usizo.
Ukwelatshwa kwawo okuqakathekileyo yikubana umuntu athole amanzi omzimba abe elahlekile ngesihudo. So i-rehydration solution ingaba yi-sugar salt water solution or elungisiweyo okuthiwa i-oral rehydration solution. Nxa umuntu ekwanisa ukunatha, kodwa nxa engasakwanisi ukunatha kuyamele elatshelwe endaweni okuthiwa yi-cholera treatment center, okuyabe kulabodokotela manesi ababayamhlaba khona injection bemfake i-drip ukwenzela ukuthi amanzi lawana ewathole.
Umkhuhlane wesihudo uvele uludubo hatshi koBulawayo kuphela, kodwa lakwamanye amadolobho elizweni jikelele lasemaphandleni. Isihudo esekholera sabulala abantu abedlula amakhulu amane ngomnyaka ka-2008 kusiya ku-2009, kuthi ababanjwa yilo mkhuhlane babesedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000. Ngomnyaka ka-2018 kusiya ku-2019 ikholera yabulala abantu abafika kumachumi phose ayisikhombisa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ulive Talk namhlanje sikhangela uhlupho lodlakela lwezombusazwe nokuhlukunyezwa kwabamabandla aphikisayo njengokubotshwa kwabe-CCC okwenziwe ngomgqibelo. Olivalelisayo nguPraxidus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.